sokusethweke amakomiti amathathu bese sethweke aya phuma ke nalokho abakubunjelweyo namakomiti la ama angu 4 agocela ke thematic kama komiti anjengawe i agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abevaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiweke la amakomiti esesethiwe amakomiti osokulandela-ke sesisiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa-ke kube la ma-teams okuthi oku-agenda kuza-implementwa njani kuma-thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ungakukhangela-ke like almost like ama-once off, but ikomiti esinye eyabe siqakathekile ngibona ngani nge-agenda-ke ukuthi kuphume-ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani. Nxa sokwenziwe njalo-ke mbona-ke sokuzayiwa kuma-provinces ngoba yikho kwavunyelwana ukuthi kuya kuma-provinces ngoba lezi ngxoxo akuzange zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve. Ngoba ungaze uthiye ibe into yama-politicians wodwa, kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izithu leziphama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba
inkulumo kayisiyonto yokuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue kithi ukuthi lawe uyafaka owakho umbono nomunye laye afaka owakho umbono bese likhulumisana ngembono eyabe ifake. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations zona kuyabe kunegotiatwa into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana-ke i-dialogue kuyabe kukhulumisana ngokuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuceda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, izekhi kayilunganga ayezikuhle. Kuyafanele sikhulume ngento ezinjeyazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangaze bacina sebesithi lo kayisiyowini leyo kodwa kuwine lowo.